Usikhomishini obona ngezamajele kwele Botswana unkosikazi Dane Maratha utshele iParliamente yakulelizwe ukuthi bafunde okuningi ngendlela ezamajele eziphathwa ngayo eZimbabwe. Ngokunjalo uthi balesifiso sokulandela eminye imizekeliso egoqela udaba lokuvumela ababikayo ukuthi bavakatshele izihlobo labangani ngempela viki.
We have opened ourselves to learn from others who have progressed in this areas, and we benchmark from Zimbabwe.
Sifunde kwabanye abaphambili kulathi ekuqhubeni imisebenzi yamajele. Sifunde eZimbabwe lapho abavumela khona ababikayo ukuthi bayevakatshela izihlobo, besenza njalo bathola imiklomelo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi amajele eZimbabwe agcwele kakhulu njalo kahlanzekanga. Lokhu kugcizelelwe ngelemelika kumbiko lwethule enyakenye phezu kwesimo samalungelo oluntu eZimbabwe. Kodwa Maratha uthi lanxa kunjalo bathande udaba lokuthi eZimbabwe ezinye izibotsha ziyavulelwa ziyebona imuli ngempelansonto, okuyinto athi izipha ithuba lokuya emacansini. Lokhu akwenzakali kwele Botswana.
A very dicey situation to deal with. We can't deny the fact that there are instances whereby prisoners may.
Udaba olunzima asiyali ukuthi bakhona abangena emacansini ejele, kodwa lokhu akukho emthethweni, kumele sikukhangelisise.
Kusenjalo kulabe Zimbabwe abadlula amakhulu amahlanu abasemajele kwele Botswana. Amazwe omabili aselobelane isivumelwano sokuthi bavunyelwe ukubuyela ekhaya kuyaqedisa isigwebo sabo. Kulehlekana labe Botswana labo abasemajele kwele Zimbabwe ngokufanala abazavunyelwa ukuphenduka kibo ukuyaqhubeka bepika. Abantu balembono ehlukeneyo ngalolu daba. Nansi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, uMnumzana Mkhululi Moyo.
Mina bembona nthwa bekungakuba kuhle ukuthi bona abantu ababotshwayo, umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukuyaqedisa isigwebo esekhaya noma ufuna ukuqedisa isigwebo lapha, ngoba uzathola ukuthi of course umuntu kule cala alenzileyo, kodwa uthola ukuthi in other hand futhi kukhona mhlawumbe angafuna ukuthi aye, mhlawumbe kukhona akubalekelayo ekhaya, uthola ukuthi nxa sebiselwa le hayi so siba inkinga futhi.
Kusenjalo Maratha uthi ele Botswana lisoke linikeza abasemajele amakhondom ngoba kungavunyelwa ukuthi bangene emacansini. Bekulokukhathazeka kwamanye amalunga edale leParliamente ukuthi kulokumemetheka kwegciwane le-HIV emajele, ngakho kungaba licebo elihle ukuthi baphiwe ongabaphathisa ukuthi bazivikele. Ngingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7, ngisabron kwele Botswana.